So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-3 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I do hereby declare a national state of disaster. No one and no place will be left without sustenance.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala yesomiso okudale ukuthi ethule isicelo soncedo lwemali ngamadola angamabhiliyoni amabili, US $2 billion. Umzukulu wenkosi uLobhengula uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kweleZambia uyethusa. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuba ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa yindlala okudale ukuthi afake isicelo soncedo kunhlanganiso lamanye amazwe ukuthi aphathise ngokudla okungafika imali ngamadola angamabhiliyoni $2 billion. Umnangagwa wethule la mazwi lamhlanje esigodlweni se-State House phambi kwentatheli zindaba. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umnangagwa uthi ilizwe lizadinga ukudla okungafika isisindo esingama metric tons azinkulungwane ezedlula ingxenye yesigidi 680,000 ngoba ilizwe lizavuna amabele ayisisindo esingamathani afika phose isigidi 868,278. Wengeze esithi indlala yalonyaka iyesabeka.
I do hereby declare a national state of disaster.
Sengibika ukuba kuza kuba le national state of disaster ngenxa yendlala ebangelwe isikhudumezi se-El Nino.
Umnangagwa uthe kulabantu abafika izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million abazadinga ukudla lonyaka. Ukhubeke esithi akuna muntu oza kufa ngendlala elizweni ngoba uhulumende wakhe ezimisele ukuba wonke umuntu athole okokudla.
No one and no place will be left without sustenance.
Akula muntu loba indawo ezasala ingatholi usizo.
Uthe uhulumende wakhe uzasebenza lamakampani azimele ukuba uzulu atholise ukudla. Inhlanganiso ezijeneyo bebezikhuthaza ukuba uMnangagwa athathe leli nyathelo ngoba uzulu ubevele selamba kusukela umnyaka odluleyo. Sixoxe inkulu lomnumzana Everson Ndlovu obona ngezehlakalo zendlala lokunye ofundisa eNational University of Science and Technology othi eleZimbabwe kumele lilungise okubangela indlala elizweni leli minyaka yonke.
Okudingakalayo kathesi njengoba sekudeclare a state of disaster yikuthi sikwazi ukuprotecta ama-livelihoods abantu, siprotect le development yongale ekhona ukuthi ingalimali.
Ingcwethi kwezomnotho esebenza eZimbabwe Economic Forum umnumzana Libert Ncube uthi abantu abaningi bayakwamukela kuhle okwethulwe nguMnangagwa. Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya okwenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions Khomaliso uthi kungaba nzima ukudingelela eZimbabwe imali efika amabhiliyoni amabili amadola $2 billion ekuthengela abalambayo ukudla. Lokho kusekelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho esebenza lenhlanganiso yabakhubazekileyo eye-Disability Center umnumzana Masimba Kuchera othi kulungile ukuba ilizwe lenze lokhu kodwa isithi eleZimbabwe seliphuzile ukubikela umhlaba wonke ukuthi libhekane nendlala esabekayo.
Umbuzo ongaba khona ukuthi asiphuzanga yini, ngoba ungakhangela uzabona ukuthi iZimbabwe isiyi-third country, iMalawi leZambia sebe declare state of disaster kudala. Bekumele state of disaster declare well before.
Ugatsha lukahulumende wakwelemelika olwe United States Agency for International Development lwabika ukuba abantu abafika izigidi ezimbili namashumi amabili 20 million bazahlaselwa indlala eningizimu yakwezwekazi le-Africa lonyaka. Ele-Zambia labangela ukuqala ukwethula isimo se-national disaster ngoNhlolanja, ele-Malawi lalandela kunyanga esanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umanyano United Nations uthi uzimisele ukuncedisa uhulumende weZimbabwe ukudinga imali yokuthengela abalambayo ukudla kulandela isimemezelo sikamongameli Mnangagwa. Umqoqi walumanyano obona ngenhlelo zokuphandela abaswelayo eZimbabwe umnumzana Edward Callon wethule umbiko esithi iUnited Nations iphakathi kokuqoqa ukuthi izaphathisa njani eZimbabwe. Uthi njalo indlala ekhona lonyaka isifake abantu abaningi esimeni esibi esizadinga ukuthi baphathiswe hatshi ngokudla nje kuphela kodwa langezinye inhlelo ezigoqela ezempilakahle lezemfundo. Abantu abaningi kakhulu emaphandleni bathi umangoye uselala eziko njalo badinga usizo ngokuphangisa. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuthi ukuhlelwa kwendlala njengesimo esiphuthumayo kungaphathisa ngayiphi indlela.
Ungahlaba umkhosi uyawusenzela ukuthi labo makhelwane labanye nje odlelana laba abanesifiso sokuthi bakuncedise basondele eduze. So kuyakhulula inhlanganiso ezifana njengabo World Food Program lezinye ezihambelana lomsebenzi wokusiza abantu ngokudla ukuthi zenelise ukuqoqa isikhwama lokuthi zihlezi dinge lapho ezingathola khona umumbu lokunye okungancedisa elizweni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende acho ukuthi isimo sethu siminjani. Mhlambe bebesalindele ukuthi i-crop estimates enziwa ngabalimisi ukuthi bangene emaphandleni lapha batsho ukuthi umumo wezilimo unjani, maybe ibingakaphelelisi.
Uhulumende uke wakhipha amanani kumaviki asanda kwedlula wathi yena isivuno esizatholakala lonyaka singafika 800,000 tons kuhlanganisela ukudla kwabantu lokwenkomo. Kodwa sibone umcebisi kahulumende ubabu Eddie Cross esithi lawo manani balawo ukuwaletha phansi abe ku-600,000 ngoba ilizwe lisebunzimene akula kudla. Nxa sikhangela amanani lawa ungathi ilizwe liseyengozini enganani.
Ngengakunika umzekelo ukuthi kuleviki ephelileyo iSouth Africa layo iphumile yathi hayi inani ebesiliphe lona a few weeks ago sesicela ukuthi silehlise ngoba sesithe sabhodabhoda emasimini sathola ukuthi umumo uwesi kumbe umubi okwedlula lokho akade uyipho khona. So ngithemba ukuthi inani lelo liqamba i-800 at the time abantu bebecabangela ukuthi nebizulu lingana lincedise nje izilimo ezinye ukuthi zifike kuvuthweni kakuhle. Kodwa nxa ngithi ngiyakhangela mina ngibona ngani inani liza kwehla vele from i-officially 800. So lokho kutho ukuthi sizabe sisilela phose another 800,000 tons yomumbu. Umbuzo wesibili ubususithi okay umumbu lo ubusuvela ngayo. Esikhathini esiningi siyasithenga thina kakhulu eSouth Africa. iSouth Africa yona ingaba wehla kwesivuno okufika ku-7 million tons from inani abalithole ngomnyaka ophelileyo. Kodwa bazaba ne-surplus nje encinyane kodwa phela sizabe sesilwela sibanengi. iZambia la izadinga umumbu, iMalawi la izadinga umumbu, mhlawumbe leMozambique. Kodwa nxa sithi yakhangela iTanzania hayi bona baChina la abangazange beyibone. So amazwe amaningi eSouthern Africa akhangele lokuthi bakhulumisane leTanzania ukuthi yiye engasinceda.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 ekwele Kenya.
The Voice of America.
Umzukulu wenkosi umzilikazi kaMachobana uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kweZambia uyethusa. Umnumzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka emzini wenkosi umzilikazi uthi iqula elayadinga ingcwaba likaLobhengula kweZambia esigabeni seNduna uMpezeni kabazange bebabuze ngalokhu. Njalo uthi inqwala ukuzwa umuntu ekhuluma ngalapho okwafihlwa khona inkosi yesizwe sikaMthwakazi eyanyamalala kulandela impi enkulu labamhlophe ePupu esigabeni seLupane. Uhulumende wanikeza umnumzana Phathisa Nyathi olonda imbali yamaNdebele iziphathamandla zikahulumende kunye lehlekana lokuthiwa ngabakokhumalo ukuba bayedingisisa ngengcwaba lenkosi uLobhengula esigabeni esiphansi kukaMpezeni kweZambia. Isimanga ukuthi uNyathi uke waloba ugwalo esithi wake wafika kweZambia lapho kwafihlwa khona inkosi uLobhengula kodwa okwakathesi sokukhulunywa njengathi khona libonakala lelingcwaba. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa loKhumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kwakhona bebekwazi ukuthi kwakuhamba kwathini, kodwa bathandanga ukuthi umhlaba uwazi ukuthi kwenzakaleni ukuthi kuhambe njani. Mina njengokukhuluma lami la, ukhona kulawa amakhosikazi ayihambile ehambe la inkosi, ukhona ona engambona ngamehlo la ugogo yeyintombi yakomthiya lomati, omunye wayethethwe ngumagwegwe, omunye ethethwe ngubabamkhulu ozala oyona intombi yakomthiya lomati yezala ubaba. Wayefika ke wayekhona ke ngambona ngalamehlo wami. Wawusithi angafika angafika sixoxe sixoxe sixoxele izindanga ngenzanekwazi axoxa 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 axoxe bekusithi omuntu wakithi agogo angithi uyakwezi kagogo angithi ukuba wena uyakwazi lakathi uthi inkosi uLobhengula wayangabi halilelo uthini ubuzani sise sixoxe somke ezizondile engafuni ukuthi leyo indaba iphathwe. Thina-ke esingaphakathi ngakhona leyo ndlela leyo sikwazi ukuthi inkosi yanyamalala akubuzwa ukuthi yahamba yathini yathini. Khona-ke engakubuyela nje ngasona isikhathi sakhalesa namhlanje yikuthi ukwenza khonalokhu yikuthi ithambe lenkosi akufuneki ukuthi kuyima libonakale ukuthiima kusakhonapho kuzilwa ukuthi ungavele ukuthi libonakale sengizathatha lezisetshenziswa. Yikho-ke xa uthi inkosi inyamalele kwakuyisindlela yokuthi yokuthi kungadimwa ukuthi inkosi isihle njani ifihliwe ikhona iyaphile engaphi njani bese sevumbulula sengokwakhe akhamba ayivumbulula angaya wabona-ke la mathambo sazi ukuthi uzawenze njani. Thina sazi ukuthi mina andiwawulule okhuluma laye khonapha uLobhengula yeni ngobabamkhulu unewabo kaNyanda. INyanda yilasti bon yenkosi Mzilikazi. Kanti-ke yilasti bon ngakithi sengenyaka i-over 80 kilapho. Injalo ukuthi kunjalo nje ngitsho langeyintanga ngekhaya wawungezwa umuntu edakomedakwe njani bekhuluma ngokuthi inkosi kwathiwa wakuzila. Fithi kwakuthiwa ngathi into iyazila ne awusezileli phambili awusabuzi lodingayo kadingi angalibona lelo tambo asazuza ezani kanti thini. Njalo inhloso yakhona ukuthi udinga ukuthi abe sesenzani angabona labonele khona inkosi abe sesenzani ngalokho kunezilo abadala bakuzilisa into mnakeke into iziyazila kwakungasho ukuthi awusabuzizela ukuthi kanti baba uthi kuzilani kokuthi kuzilani mama uthi kuzilani into enjala zethu kuyazila usuthiwa zethu sivala umlomo.
Singathi-ke le yinqwala inkalakade inqwala enzima le Khumalo
ye kakhulu ungalitheni ithambo lelunzi lenzalo ungalithini
polilibonenani
uzusenzani ngalo
lizathini manje
khona kanti yoba badala bathi inkosi inyamalele besazi ukuthi amakhiwa ayivele ngendlela yabona abadala babevele besithi amakhiwa kunokuthi kuzokwenzakala inkosi inyamalala thize nje kosenzakala kofunekal khona ukuthi abantu bangazi abelungu bangazi ngoba bangazi bazahamba bayejonjaleyo thambo bezenza abakwenzayo okulizilo ezintwini
iye kodwa lina balibuza yini ukuthi kumele liye kudinga khona ukhumba zihambele nje
hayi abazange bafikela kisho.
Lo-ke ngumnumzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka endlini yenkosi umzelikazi kaMachobano ubeqoqa icingweni leStudio 7 esembonqane duze lakobulawayo. Kusenjalo lolu daba lwamukelwe ngemibono ehlukeneyo abanye besola uhulumende onguye owaqoqa uhambo lweZambia kodwa abanye njalo besithi linyathelo elingcono ukwenzela ukuthi kwaziwe okwenzakalayo kulokuthi kube kuthiwa inkosi yanyamalala nje kuphela. Asizweni imbono yengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda njalo oyisikhulumeli somunye obikwa inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo. USibanda ukhulume ezimele.
Linyathelo elihle kakhulu lokuthi khona abantu bathole engayithi closure phecelezi ngodaba lwenkosi kulobe ngulale eyanyamalalayo ukuthi khona kanti kuyini okwenzakalayo kuba kukaningi lokhu esisizi kuthiwa khona hhayi wahamba walaphana wahamba walaphana but namhlanje sesisizwa kodwa kuyasimangalisa lokhu esididekile sibuzana labanye abantu ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kusenza ukuthi inkole ingaveli kuze kufike esigabeni sokuthi kuze kungenelwe ngokhulumende
abanye bathi akuqali lam
liqiniso sibili ukuthi amahlebezi kade siwezwa lokhu ekuthiwa khona ngale wahamba wangale kodwa kungekho isiqiniseko esibalulekileyo ongakubamba ezandleni the singasizwa sizothiwa khona uhulumende nguye ofande i-trip leyi isiya khona ngale kuyasimangalisa-ke ukuthi kathi interest leyi kuhamba njani njalo sokuhamba nje bona abantu abaningi laba kungani kungahambanga bona abantwana benkosi labo bodwa kunokuthi kuhambe abanye abantu esingabaziyo ukuthi bavela ngayo yinto yena le engikhathazayo kakhulu.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba?
Kubaluleke kakhulu ukuthi sizwe sikwazi ukuthi kwathi yena vele inkosi lobhengula yahambe yalala ngayo nxa kuyikuthi ungatholakala kungaba kuhle kakhulu esizweni lezi hlanhla zesizwe lazo zingaqala ukuvuleka.
Siyabona ukuthi zikhona ezinye inhlelo uhulumende aseziqhuba eziphathelane lamasiko esiNdebeleni.
Ngamanyathelo amahle kakhulu ngoba vele into leyi ibigijelwe isikhathi esiningi kakhulu kungazakali ikakhulukazi abanye bethu bebengakwazi ukuthi khona empeleni iMatabeleland yaba lesandla esibaluleke kakhulu. So mina ngokwami ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende angene ukuze imbali iqondise kahle ngendlela le ayenzileyo ukuthi ahambe ephupha esindisa iphupha. Ngibona ngani into enhle kakhulu ukuthi khona ahloniphe indunankulu u-CGF engingamthi ngu-CGF waMatabeleland ngaleso sikhathi umthane. Yinto enhle kakhulu leyo mina engiyikhuthazayo.
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye obikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obekhuluma ezimele. Kwezemelika ozancintisa ukuba ngumongameli welemelika ezimele umnumzana Robert F. Kennedy Jr. owayelilunga lebandla lamademocrats uqhubeka isiba ludubo lomkhankaso kamongameli Joe Biden kunye lomnumzana Donald Trump. Ngempela sonto uKennedy utshele intatheli zindaba zomsakazo we-CNN ukuthi ababili ancintisana labo uBiden loTrump bazaphazamisa umbuso kantanto kaZulu ngalokho kumele bengazavotelwa. Lokhu kubangele ukuthi ibandla lamademocrats lisungule ikomiti ezasungula amaqhinga okugwema umkhankaso kaKennedy. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Lapha siyabona ukuthi ukungena kuka-RFK ku-race lay ewuba ngumongameli welizwe singathiwa yingxabangxoza for ama-candidate akhona. into eqhakathekile esimele sinanzelele ukuthi ma ongena ekhethweni lelo lokuncintisa ngoNovember into ekhona is ukuthi izimali oziphiwa zona ma ungayekela ukungena vele awusoze wabuzwa ukuthi ziyangapi ngoba kuthiwa yi-campaign cash. So mina mbona o-RFK bengena lapha njenge-third party befuna ukuncintisa uDonald Trump lo mongameli Biden ngoba siyakwazi ukuthi kule mali ezibuyayo kwabantu abangathiwa abafrustrated. Sibona la i-RFK imuli yakhe yayingathiwa iqakathekile ku-Democratic Party for about 60 years kususela kwabomdala wakhe esiba ngu-president laphana ngo-1962 or 3 u-JFK lo baba wakhe laye wazama kususela ngabo-68 until beze bembulale. But into engiyibonayo ikuthi uzathatha la amavoti ngoba sikathese sesibona kungathiwa sokuleniqembu elithiwa uninterested or undirected elingathiwa ngelabantu abavela Middle East ama-Arabs aprotestayo ukuthi umongameli Biden is not doing enough ukufaka imithetho ukuthi Israel ingabulali abantu bayo labantwana labomama abangelandaba lempi. Kathesi sibona ngathiwa abafuni ukuthi abantu banikwe ukudla ngama-agencies and sabona ukuthi the past 2 weeks babevalelwe imigwaqo lendlela zokuthi banikwe i-food aid. So abantu sebesifa ngokulamba.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tawanda Chitapa ohlala khonapha kwele Melika onceda abatsha abeZimbabwe abadlala umdlalo wenguqu.
Ngiyancedisa khonoko nje ukurun izibhedlela zethu ngapha, sezibhedlela eziyi-8 not in health care. Mina ngisebenza ngapha lapho okukhandwa khona inombolo zebusiness, bathi yi-business analytics. Ngiyancedisa ukuthi i-business ihambe ngomango ngokukhangela inombolo zakhona.
Kuyabukhangelani kulapho?
Lapha ukukhangela kwangikhona yikukhangela yonke into yebhizimusi, uyithathe uyenze inombolo zakhona izikhangele sithi ubona ukuthi i-business ihamba kahle kumbe hayi. Every aspect of the business is something that we take care of, just doing the math of the business.
Yes, sizokuthiwa ke ekhaya uyakuhambe, akusitshele ukuthi ugcine kuye ekhaya, njalo sizokuthiwa ke uyakunceda abantu.
Hayi, ekhaya ngigcine ukuhamba ngo-March 2024. Ngahamba ngafika ngahlala okwamaviki amathathu. Hayi, kwakukahle sibili ekhaya. Ukunceda abantu ikhona kho phela esingisini bathi to whom much has been given, much is expected. So yiyo lami ifilosofi engiphila ngayo, nalokho engikwanisa ngakho nxa kuthiwa ke lami akungomiseli ngiyabe nginganceda. Size sihambe khonapha saphathele abafana ama-uniform abegwabalanda kule team egwabalanda FC endlalela emakhosi stadium size kwakwe Jethemba. Labanye labo sabaphathela ama-uniform angikakwanisa ke sikhulume ngakho ngoba abakadilivari. So bengadiliva la yikho lapho esingakhuluma khona, so ula mapicha so ula yonke.
Yes, siyakwazi khonapha-ke emakhosi lapho engadlala khona inguqu labo biya labanye abantu vele indawo engani yaziwa kakhulu. So wenze okwenze khonoko kuyini?
Ungakhangela baningi sibili abadlali bebhola abadlala endaweni ezithize bedlala at the highest level in the country abakhulela khonaphana vele. Alexander Maseko, othulani biya, Methembe Ndlovu, hawu Edmos Banda, vele abantu abaningi khonapha. Abantu abaningi abananzeleli ukuthi i-ICT yayivele ibhese khonaphana isisuke eMzilikazi. So i-ICT layo as an affiliation of i-Islanders, vele it's one of the things khonaphana ukuthi abantu begwabalandelela uveze lemagwegwe lelo bhemula abafana bonke abagcina sebedlala kwa-Island badlala khonaphana emakhosi kwesinye isikhathi.
Ye, akuphozele ukugcina khonapho ubaba Chitapa?
Ye, hayi mina ngiyabonga sibili, thanks to Voice of America for into eliyenzayo, just keeping the Zimbabwean diaspora connected and informed on Zimbabwean news in America.
Siyabonga lathi mnumzana Tawanda Chitapa odabuka eZimbabwe ohlala ngapha kwele Melika ubexoxa ke ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 eseKentucky. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Khona ukuzubona impela ukuthi isimo eselizweni vele sesidlulile. Awukhele ukuthi umuntu athwale imiliyoni ngezandla, athwale 100,000 US dollar ngezandla. Uyitataphi yena? Ilizwe lingenamali. Abantu berojwa ngamabhondi nothile angasebenziyo la. Kodwa umuntu ezothwala imali levalu engaka US dollar. Uyitataphi yena? Hayi lokho kwabomnanga kwalokhu hayi kuzisa ukuhle. Hayi vele ngendlela umnanga kwakhohlakale ngakhona. Aso umuntu ongayenzela abantwana bezimbabwe into right. Ngoba okokuqala abantu laba akula muntu omfunayo, akula muntu omvotelayo. Baneyinyanya abantu bakhathele ngaye lo muntu lo. That's why ubona ebaprintela ama-tissue angasebenziyo la. Uyakwazi ukuthi kavotelwa ngumuntu. That's why abantu ebabulalisa ngendlala uyakwazi kabamvotelanga labo bantu.
Studio 7 njani basakazi bepresina. Hayi thina siphile. Kanti bakuphi oCabango nawophukeni isiforo sikaCabango sebethule. Wasidayisa isizwe sakithi, isizwe sikamthwakazi, isizwe zamaNdebele, wasidayisela eMpumalanga. Hayi futhi uCabango into ayenzayo leyayo. Ngeke samukhohlwa, siyafisa ukuthi ngelanga uNkulunkulu uma izinto zingajika ekhaya. uCabango unyaka wokuthi idilika jele efele ejelayo. Ungumdayisi, ungumbulali. Yini manje into esenzakala abantu akusenamandla akusenani ekhaya. Zonke inyembe zethu zikhala phezu kwaCabango ngapho uthi uCabango hayi. Ngenxa yokufuna nje imoto iFortuna nje uCabango wayezifunela iFortuna ezedayisa isizwe sonke ngendawo yokufuna imoto iFortuna. Hayi uCabango hayi.
Linjani Studio 7? Siyalibingelela basakazi. Ngizophawula into eziyi-3. Abantu baphambanisa ngokwethuka, saphambanisa ngokwethuka. Savotela izandla asitsho njalo abantu bayivotela izandla sebephinda bekhala ngendlala sake sakutsho ukuthi lizokhala after 5 years nangu lo munye uCabango laye wangenela i-CCC wayidiliza umbe wayicabanga ukuthi kuzaba ngcono khona kuyakhintsha wabona ukuthi sokomile ngalanto layo eyenzayo uChamisa sakuthethina engasuki elaphana ku-CCC ngabe baxotsha yena uCabango wakhe babe mesabani uCabango engumuntu lo bayisetshenziswa izani ngabe bamxotsha bona wathatha i-CCC wameceleni manje kuseselani manje so abantu lokho esihlupheka abantu eGoli bayafa belatshwa nxa ungala passport awelatshwa uyafa abantwana ababantu bonke abathi bavotela izani bagcwele la bona laba bathi bavotela izani bagcwele abantwababo la kubuhlungu kangakanani bazali kubuhlungu kangakanani abantwana benu besifa bengalatshwa eGoli lina lavotela izani lisithi izani izavusa izibhedlela izavusa imigwaqo izavusa imisebenzi lokho kufile kunjana kuyangisa ngiyabonga ngingabi mude
basakazi linjani basakazi mina ede nginombuzo ke la nginombuzo ngeSADC ukuthi kathi yona iSADC imelele ngoba iSADC ikwazi ukuhlopha ukuthi izama PF yarika ama-election so nanti izama PF yaqhubeka iyabusa kumbe yona iSADC iza noPF ayisawakhela kudala izano PF robhuthwa kodwa kuneSADC ibheke wona lama-elections sona imeleleni leyo SADC umbuzo wami la ukuthi leyo SADC imeleleni kusho ukuthi ayisizi ngaloutopa okudala zahlupheka mustete something years kodwa leyo SADC ikhona kuthiwa hhayi iSADC yezobheka ama-election kukhishwe umuntu wako phi kuphi forzambia yezobheka ama-elections kodwa kwizano PF singayivoteli libe lihle uwina hhayi umbuzo wami lokuradini iSADC yini kumbe iSADC izano PF uvela ngoba isakwazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi 12 202 465 0318. Ngiyaphinda inombolo zethu +12 202 465 0318. Singakehlukani sikhangeleni ke indaba inhloko zendaba ebezikhona. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi yesomiso. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.